into yothanda ke emhlabeni ngoba luthitha wonke umuntu okhona emhlabeni bahlulala bebabili othandweni kodwa kuphele emhlizweni umuntu ongathazi into yothanda ke emhlabeni ngoba luthitha wonke umuntu okhona emhlabeni bahlulala bebabili othandweni loka kuphele emhlizweni ngoba uthando uthando lolu ngoba uthando uthando lolu ngoba uthando uthando nenkinga zalo
Yeah.